ndaba ku VOA Ndebele.
Buka njani mchaka zomote olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhlaka 12 kuNhlolanja 2020 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla, uhulumende sekhuphule intengo yenkukhu isuka ku-$50 isaka le-10 kg isiya ku-$75. Inani lezehlakalo zezindlova ezihlasela zihlome ngenkemba ezaziwa ngokuthi ngamashurugwini khanya selefile. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Uhulumende sekweze intengo yempuphu isuka ku-$50 isaka le-10 kg isiya ku-$75 emizameni yokuqeda ukusilela kwayo. So kule nyanga ezithile impuphu isilela ezitolo njalo ithengwa emkambo wensitha ngentengo ephezulu. Ukusilela kwempuphu lokhu kuqale ekupheleni komnyaka odluleyo kulandela ukwehliswa kwentengo yayo nguhulumende sithi uzahlawula abayigayayo imali yokuvala indleko zabo ama-subsidies. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi intengo ye-$50 le ebikhona ibangele ukuthi abanye osomabhizimusi bathengise impuphu emkambo wensitha ukuze bathole inzuzo. Umbuzo omkhona ngothi njengoba uhulumende sekhuphule intengo isizatholakala na? Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Melusi Moyo.
Abantu sebenza kubawa yindlala ngoba yona vele i-$50 leyo subsidize ibivele inzima kuzulu wonke. Pho ngatho kubuye kwafakwa eyinye le i-25 kuthi impuphu isinawo elanjani engakwaniswa umuntu nje mahlayana. So kusitho ukuthi abantu abaningi sebeyabulawa yindlala. So kulobunzima kakhulu. Ilitholakala ezitolo ezimbalwa. Labo abanelise ukuvuka ekuseni bayithole but ibivele ingeneli uzulu oningi vele uphila ngempuphu yomkambo womnyama ngoba yona le igovernment ithi yayi-subsidiza ivele kayikho emashopu sayitholakali. So abantu bebevele bethwala nzima bethola ngabantu esingathi balihlekana labo babenenhlanhla bafika ekuseni enye yakhona kawuyiboni vele kuyathenga abantu abaluthwane ibisibhoda ngalo siyabuyisi ngumkambo womnyama ngaphandle leyo mkambo womnyama phandle lapha. Abanye bebethi ma ule cash ngoba vele bebeyithengisa cash ithingathi ma ule cash beleyenza o-65 or 70 pho leka uhulumende yona ngaye siyi-75 sokusithi ukuthi labo bomkambo omnyama labo sebeyakhwela beye kuma-95-100 khonapho ngoba uhulumende layo sekhwezile obviously la izakhwela ngoba bebeyithengisa ngayona leyo iprize uhulumende esefinginifana.
Kodwa lake lixoxisane labo osomabhizimusi ukuthi indaba bengalethi impuphu liyani ithengiswe ngemali yena leyavunyelwanayo lohulumende.
Yes, asixoxisane labo sibili ngoba sibelieve ukuthi bona balendlela zokuthi bathole umumbu e-GMD e-subsidized prices but kukhanya nje sokulobugwelegwele obukhona yiwo bona osomabhizimusi labanye abasebenza ezitolo esingathi mhlawumbe namamanesi akhona ngoba uyayibona itraki kuthiwa nansiyani impuphu ibuyile kodwa uzabona ithengiselwa mhlawumbe abantu abambali uthi ma usubhodabhoda edolobheni lapha uthole sebeyifakile abanye phambi kwezitolo zenezi yomkambo omnyama. So kulobugwelegwele kubosomabhizinisi labo abalamalayisensi okwanisa ukuthi bakhiwe umumbu bagaye impuphu. So ubugwelegwele bakhona bukuqandisela khona ngale phezulu okuyikuthi sukumeza izakhamizi. So siyazama njengenhlanganiso siyenze ama-engagements ukuthi nga impuphu iyaba khona xa usezuke khona lo mkambo omnyama nga impuphu ikhona emazinsulini umkambo omnyama uzohamba but kathesi umkambo omnyama uba khona ngenxa yokuthi impuphu kayikho emavinkilini.
Vele abacatshi nje bathengisa besegcekeni. Sizwile uhulumende esithi i-task force yakhe leyane impuphu yabhodabhoda ihlolisisa khona ngapha edolobheni lakoBulawayo.
Wayifaka kwi-task force yakhe uhulumende labo bomkambo womsika bathengisa besegcekeni okokuthi lanxa ubucangana okungakanani uyababona beyidinisa ngoba loba ngisitho bayifaka phambi kwazo izitolo uhambe kubo-okheyo uhambe kuze wonke amavinkili akhona la kuzo zonke izitalada babe besegcekeni ukuthi loba ngubani lobani uyababona kabayithengisi beyicathile beyikhipha kumbe ezimoteni baye beyichayile.
Umnumzana Melusi Moyo ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Inani lezehlakalo zezidlova ezihlasela zihlome ngenkemba ezaziwa ngokuthi ngamashirugwili khanya selehlile. Izigebengu lezi bezithwalise nzima otshekesha begolide lezakhamizi njalo zigongode elinye ipolisa lafa kumaviki asanda kwedlula. Abanye banakanela ukuthi izigebengu lezi zilobudlelwano lezinye iziphathamandla zikahulumende. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomnumzana Albert Mhlanga isakhamuzi seNkabazwe lapho kuke kwahlasela khona amashurugwi.
Uyakhumbula nge-first time sikhuluma sixoxa ngesithi laba amashurugwe ukuzobona ukuthi abanikazi babo ngobani, kakufe omunye kumbe agule omunye uzuyebona ukuthi ozayambona esibhedlela ngubani, ozayabhadalela izindleko zezifa ngubani. Selikubonile lani ukuthi kuthe sokugqatshana laba amajaha amanye esebulawa esebotshwa ababalamulelayo ngobani. Namhlanje sikhuluma nje ibandla elibusayo liyaxabana phakathi kwentsha labadala. Ngiyakubona nje ukuthi ayisikho kuxabana okujwayelekileyo, into ezibangayo yona le igolide okugejwayo. Ungathi uyakudingisisa kusiza kubona ukuthi hayi kaloku akuxabana okunganani. Into ekhangelelweyo kuphela yikuthi ogebha kuleyani imayini ngubani, osesuswe kuleyani imayini mbani. Uyabona amajahalala wayafuna ukuthi ayagebha, esikuzwayo ukuthi hayi kakuba ngwani i-corruption, kubangwa nje ukuthi ofuna ukuthi aqhube i-corruption ngalelo langa ngubani. Kababanga ukuthi i-corruption kabayifuni, hayi babanga ukuthi ofane enguye oyiqhuba phambili ngubani abe lenzuzo. Selizela kubona abantu bakithi bantu beZimbabwe ukuthi hayi, yikho ke mina ngithi hayi lanxa becabana asingabalamuli, bazazibonela bona bodwa.
Ye kodwa sike sabona ngesikhathi esedluleyo ungani bese besidla ubhedu baze babulala le polisa, bangena lasenkambeni yamapholisa lokunye okunjalo. Kodwa lezi nsuku asizwa kukhulunywa ngabo kakhulu, ukuthi bengasebethile yini imisebenzi yabo emibi?
Bamile-ke ukuthi bakhanye bebhodabhoda endaweni eziningi ngoba phela umthakadi lanxa esethe wabonakala kwesinye isikhathi uyakame laye athathisise umumo ukuthi ahamba njani. Kabamanga sebesazana sokuthi ebandle ukuthi ngobani, yikho-ke sokunzima ukuthi khathesi baqhubeke besenza ubudlwangudlwangu ngoba sebesaziwa.
Umnumzana Albert Mhlanga isakhamuzi seNkabazwe lapho kuye kwahlasela khona amashurugwi. UChris Gande uphinde waxoxa lesiphathamandla seZANU-PF umnumzana Joseph Chuma.
Mina ngombono wami ngiyasebenzisa amavesi atholakala eBhayibhelini athi yona nxa uphila ngenkemba uzakufa ngayo inkemba. So la madoda lawa amashuruki labana nxa ngabe kuya ngami sibili vele ngabe nxa bebanjwa bethi befakwe nje esibhedleni salelesiyana esakhitshayo sibiselwe ukuthi kube lesibhedliso esokuthi wona nxa umuntu yenza into ezinjalo naye impilo yakhe kayithathe kuhle kube kanye. Ngoba so umuntu omele simvumele ukuthi na ahlale aphile phakathi wethu as a society ngumuntu o-very dangerous, umuntu ongahlonipha impilo yomunye umuntu. Pho-ke naye kumele athebe sona lesi sibhedliso sokuthi angabanjwa naye impilo yakhe kayithathe.
Kodwa bakhona abathi amajaha wona la akhanya alosekelo lenkokheli yezano PF yiko bengabotshwa.
Into wani mina engayinanzelelayo ngabantu ukuthi bona bathanda vele ukucanda ngemva kwebala lethu zano PF. Ngiyakhumbula ngenye ngomunye umnyaka lapho ngisise lilunga leParliament ngaye ngasukuma mina eParliament sithi right asithi wonke umuntu obonakala e-driver imota elengise isikhava se-Highlanders emoteni yakhe lapha ku-review mina bana abaningi besejela ukwenza khona ukuthi besenze noma besike kuma-roadblocks umpolisa ngavela abone leso sikhava sithi alo ngwezani uPF sesemeyela sendlula umuntu so noma umuntu enza into engayisiyo ugebenga umba uthwela impondo impondo zendlovu kube zikabhejane umba utheleni umba ikhokheni umba utheleni kepha ngokudlula akasamiswa lokuthi asheshe ukhangele lokuthi le moto yakhe ilelungelo lokuhamba emgwaqweni yini bonke abantu laba becathe ngemva kwezano PF ngase ngakhuma mpaphanti mapholisa bathekhangelanela kakhulu yena imoto naleyo ibona ilengisekaba zezano PF yiyo emele ichaze kakhulu ngoba ulengiseleni umuntu lowo uzamane okufihlane khona okwana ngikutholo koloko ukuthi na kona lawa amashulukuzayo zothi ma ye balo muntu kwezano PF lokungaloko nalokho kodwa kwesi khathi ungawudi ungathotha izinto ezivela akula nto enjalo ngabantu nje abakwazilile nxa siyofike zisiganga sesithi yayithi ngabe zanu PF ngoba kuthi zanu PF kanti phela yiyo esembusweni yiyo kupower ngabe ngenxa yokuthi kuzanu PF awusabambeki but khona kwala mina ngibona ngantu kwesi sikhathi kuba yinto nje abantu abaqansiki becathe ngayo kuphela.
Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF obexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7. Sele kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yezimlive.com ithi kulebhasi yezuko ebhewukileyo eMashonaland East izolo yalimaza abantu abangamachumi amathathu. Ngomvulo kulenye njalo ibhasi yezuko etshayane lemota encane kwafa abantu abayisikhombisa. Inkundla yeNewZimbabwe.com yona ithi kungaba kufe abantu abathathu engozini yokutshayana kwebhasi yakokhaji leroli izolo. Ibhasi le ibivela eVictoria Falls isiya kwaBulawayo. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sarubonani basazi lesitudio 7 ondlela zimhlophe ngiyalibingelela igama lami uLungile Ndlovu ngisuka esigabeni sesikanda ngibuyelela ngisekuthi eBotswana. Ja umsebenzi wena luyenza umuhle kakhulu ingani inkosi ngaligcina isazisa ngohlelo lwenu oluhle siyabonga.
Sanibonani basakazi be-Studio 7 yazi kule nto engikhala ngayo ngibone ku-social media bekhupha inkemenkeme yendaba inhlekelele ngathi eyenzakale eBinga like amaflats agcwele amanzi ugcwele yonke indawo. Kambe ngicela ukubuza ukuthi uhulumende ubengakwazi yini ukuthi kukhona kulezulu elibuyayo elingana lize ligcwale kube yibo liyahlobo engilubone kusenzakala eBinga. Bese ngibuya endabeni eyenzakale enkayi ebritshini likaThangane laphana okule bhasi kumbe kuthiwa ngukakono yini ebesiya egogwe ewele ebritshini etshayise inkomo ezintathu yasisiwa yawela phakathi kuThangana. Kambe ngicela ukubuza ukuthi wonkhonakho ngikhana shuwa bazazi bekucabange nini okuyinto okunjengakho mkhana ama preachers akwakhiwa nini abantu babebele shuwa ende kwakhona ngizange ngize ngubone kubikwa nje kuma TV kodwa nxa kuukuthi into le engayenza ke emashonaleni bekuzavele nje kukhitshwe nje kugcwale yonke le ndawo but angizange ngize ngikubone kukhutshwa ngoba simple kwenzakale emathebeleleni yazi into eyenzakale eZimbabwe so iyenyanyisa shame.
Ani balaleli beStudio 7 ngikhuluma noMacebo beseJohannesburg. Ya namhla bacishe bakhuluma iqiniso abezanu abakade benalele beStudio 7 uJoseph Chuma ekhuluma evuma ukuthi ama-cartels akhona and sokusobala ukuthi umuntu ongena involved corruption kakhulu nguPresident Mnangagwa ngoba abangani bakutakurei laba laboration page laba abantu abaseduze kwakhe angeke babotshwa so sokusegcekeni sokusele ebantwini beZimbabwe ukuthi basho ukuthi benzani ngoba ubugebengu lobu sobudlulisile abantu bayahlupheka nje kubuye umumpu kuye emazweni ufike ufakwa ku-black market ifiwele ibuye emazweni ifike ifakwa ku-black market so izinto ezizizona ezifanele zelani ilizwe zizobazifaka ku-black market izigebenga zabantu lezi kungcono ngoba sebevisana manje.
Sanibonani, sanibonani abasakazi bonke beStudio 7 nabo baba nabo mama emakhaya. Igama lami ngomanzi ngibuya eJwezi South okwamanje ngiseGoli. Sinenkinga la eJwezi South esihlangana nayo. Inkinga esihlangana nayo sithathelwa umhlaba. Umhlaba lo esawushiyelwa abomkhulu bethu. Lo mhlaba yiwo lo silima kuwo ukusukela nabomkhulu bethu balima kuwo. Awudingi fertilizer. Ngesihlangani sizobiza ndobolo. Awufuneki fertilizer noma utshalile nje izinto ziyakhula nje kuyo yonke le minyaka le osebenzisa wabomkhulu ukuze kufike namhlanje asikwazi ukwasigaze sifake i-fertilizer manje-ke kuze kwaziwa elizwe lonke so sisenkingeni okwamanje asazi nokuthi senzeni wonke umuntu akasazi ukuthi kuyini ungangasizobani ngoba empeleni kwenzeka kanjani ukuthi umunye umuntu omnyama abuye athathele omunye umuntu omnyama umhlaba besazi ukuthi abelungu yibo bebathathelwa umhlaba kodwa-ke sekujinile umuntu omnyama uthathele omunye umuntu omnyama umhlaba iyinkinga kakhulu lokho.
Bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi umuthi wokwelapha igciwane le-coronavirus lona eselibulela abantu abedlula inkulungwane eyodwa kwele-China ulakho ukutholakala ngemva komnyaka owodwa olengxenye. Kube lokulwisana ukuvi phakathi kwamapholisa kwele Lebanon labantu akade betshengisela bechothoza uhulumende wakwelelo lizwe izolo. Kudaba oluhamba phambili khonapha eMelika, umnumzana Bernie Sanders nguye onqobileyo kukhetho lwebandla eliphikisayo elamademocrats oluqhutywe eNew Hampshire izolo. Ukhetho lolu ngolunye lwenketho zokudinga ozamela amademocrats kukhetho lukamongameli ngolwezi. omlandelayo ngomnumzana Pete Buttigieg yena kuthi endaweni yesithathu kulonkosikazi Amy Klobuchar. Umnumzana Joe Biden yena unqotshiwe kakubi njengakukhetho lweviki edluleyo e-Iowa. Umnumzana Biden uhle wadlulela esabelweni se-South Carolina ukuyakhankasa khona. Ozakhethwa ngamademokrats nguye ozanqikilana lo mongameli Donald Trump oyebandla lama-Republicans ngolwezi. Sigqibe uhlelo lwethu ngokukhangela iqhawe kwezomculo uJoseph Shabalala yena owasungula iqembu lakule South Africa ele Ladysmith Black Mambazo. UShabalala utshone izolo. UGibbs Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iphephandaba le-Times lakwele South Africa libika ukuba uShabalala ubhubhele esibhedlela ePretoria. Umqondisi weqembu le-Ladysmith Black Mambazo uXolani Majozi uthi umndeni wakhe leqembu leli kanye nomhlaba wonke jikelele balahlekelwe indoda emadodeni. Kavezanga ukuthi uShabalala ubulewe yisifo bani. Banengi abantu kwele Zimbabwe abadabuke inhliziyo. Omunye wabo uMofati Phiri oke wasebenza emsakazweni weZimbabwe Broadcasting Corporation.
Silahlekele kakhulu ngokushona kukamsiyeyo ngoba sakhula vele kunguye esimlalelayo. Mina abanewethu bonke babemthanda kakhulu umuziki wakhe. Isihlengese se-Southern Africa silahlekele kakhulu, angazi ukuthi singakhala sithini.
UPhiri uthi zinengi ingoma zeqembu leli azithandayo.
Ngathanda zonezana eze-church kakhulu, ezesontweni and sake sahamba. Basibili ngiyabukela le concert yakhe le ayenza eHarare uGraceland concert eLupho Simon. Hayi, ungabona umuntu engena ngamaculo amnandi kwane betshaya amakatari nehlabela ngevoice kuphela. Hayi, akabe kumnandi kakhulu.
Ngasuye yedwa uPhiri odabuke inhliziyo. UDesmond Ntini osebenza labaculi abathiyeneyo eZimbabwe uthi uShabalala utshiye abantu besamthanda okumangalisayo.
Mina njengomuntu osebenza lama-artist ayenza ezomculo, ezokugida, ubaba uShabalala ube isinspire ngokuthi even ukupheka kwabo i-music, ukuhlela kwabo izinto, le group like ukuthi izele ifike ibanga lona leli. Lesikhathi ilokhu igroup existayo futhi iswaye kakhulu.
Uthi kuningi kakhulu abakufunda kumoyi.
Homeless kube kuyimusic kade ngiyithanda kakhulu. Ngiphinde ngithande iLadysmith iy'ngoma zabo ezegospel akade bezihlabela ngoba ngumuntu ekhula esiye esontweni bekuzingoma akade zihlatshelwa kakhulu esontweni.
UShabalala wazalwa epulazini eliseLadysmith KwaZulu Natal ngomnyaka ka-1941. Wakhula esebenza eplazini likayise lapho ayehlabela khona umculo wakwaZulu labanye bakhe. Lokhu kwenza ukuthi athakazelelwe nguZulu njalo abumbe iqembu le-Ladysmith Black Mambazo ngama-1960s. Wasebenza katalala labanye bakhe badinda amadlalade afika amachumi ayisithupha. Wasebenza labahlabeli abanjengoDolly Parton, uMichael Jackson, uStevie Wonder kanye labalingisi ababalisa uEddie Murphy, uClint Eastwood labanye. Ukwenza iqembu le-Ladysmith Black Mambazo liphumelele kakhulu yibucula kwalo loPaul Simon waloba labo ingoma ethi Graceland lezinye. Poor boys and pilgrims of families, we are going to Greece. Ushiye umkakhe labantwana asebekuqembu le-Ladysmith Black Mambazo alijiya ngomnyaka ka-2014 esithi usekhulile. Ngimele iStudio 7 useWashington DC, nguKip Stube.
Amakhulu, amakhulu, alelele, ayasale mathule. Amakhulu, amakhulu, alelele, ayasale mathule.
Iyolala,
iyolala,
Shabalala, Lady Smith, Black Mambazo, sikhalela iqhawe, sithi makalale ngokuthula. Siyalibona lani balaleli eliyawukhalela umdeni wakushabalala ekhasini lethu le-VOA Ndebele kuFacebook lapha kulombongeni Ncube uthiwe natuthukithi sonke silahlekelweyo. Amosa siqhaza uthi wena wanga umphefumulo wakhe ungalala ngoxolo isizwe sonke silahlekelwe kule ndoda madoda. Melusi Hatebe uyakhala lawe laphana uyehlisa inyembezi. Vodloza hayi bizo lakwa ngasi lipronounce njani laphana Vodloza, kodwa la uyakhala uthi oh shema. Catherine Kale uphahla uthi may he soul rest in peace. Baba Chabalala kuzoba lo Wisdom Bafana Mbonyola Spanda uthini ke umtaweni laphana uthi yena makalale ngokuthula. Kuzoba lo Bong Nkosi Dlamini uthi wena thank you Shabalala Mshengo, it's been a pleasure. You gave us your music, your love and soul. Ngeke bayiqede, is my favorite song. Thank you for your wisdom in African culture. Joseph Chabalala, rest in peace. Ngubonga inkosi Dlamini ke lo kuzoba lo honest Svanda uthini ke lapha nomdawini uthi yena may his soul rest in peace. Sizohlala sekukhumbula njalo. Hayi lilele itshayelidala ilele insizwa indoda emadodeni ngathi sithi makalale ngokuthula mpela. Sokuyisikhathi-ke sokukhangela ebezihamba phambili. Uhulumende usekweze intengo yempupho isuka ku-$50 isaka le-10 kg isiya ku-$75. Inani lezehlakalo zezidlova ezihlasela zihlome ngenkemba ezaziwa ngokuthi ngamashirugwili khanya selehlile. Kwanele kodwa likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Mina lani asibeni sonke kwezekuseni ngo-6:30. Olivalelisayo ngontungamili Nkoma, Nkololo kwana wa Matukanduna. Litshone kuhle.